makusijuma uta ngahlanganisa inaliti uhali amazinyo omtshina lelembu uphuma umceco okhwabithwa intsha yesabe khona lokunathela phansi lensizwe yaleminyaka engamathumi amathathu lane 34 yokuzalwa yinto ikhule isidla imbongo luthi ezokuthunga zona zahle zaba sekhanda esasezimbabwe kwathi ngo-1999 waqala ukuhlela ukuthi uzazenza njani uthi wayekwazi-ke ukuthi la ngamaphupho kathemba lo-amukela kwazise wayengela ngitsho yona elesikhala yokuthenga isikopela
yile brand ikasisweki lezasekasi brands ngama-brand ayi-2 ahlangene aqale ngo-1999 aqale esephepheni then ma ngifika la e-south africa 2005 then yikho engiqale khona ukuthi ngiproduce indwangu ngiyenze igamenti ngikwazi ukuyigqoka nokuyidayisa i-brand yami i-coverisha from umntwana ona-1 year isegcina kumuntu ona-75 years
amagama impahla zakhe la kawasiwo ukuzibumbela kodwa alomutho
and ezasekati yona i-brand it means umuntu okhulele elokishini ngoba abantu bathanda ukugqoka ama-Nike ama-Adidas ama-brand abangawazi ukuthi abuyaphi so mina ngiye nga-create i-brand ezothandwa ngabantu esuka elokishini ekati nginikeza abantu abahlala ekati
ngesikhathi abanye befika egoli belahla amaphupho abo abanye besiba ngomantshingelane abanye besiyasebenza emakhitshini abanye bekhetha ukubamba inkunzi uthuma yena kazange alilahle iphupho lakhe
ma sengiqathanisa lalapho engikhona manje hhayi kulo mahluko omkhulu kakhulu ngiyazi ukuthi lento engiyidingayo ngiyithole lalapho sengihlala khona sengihlala endaweni engathi ngcono ngikula kuqala ngoba bengishare ngekhethenisi ngapha ngishare ne-ofisi ngapha yonke into ifuna mina lasekhaya kudinga mina compared to okwamanje I think everything is coming up alright
ibhizinisi likathuma leli seleminyaka emithathu owakhathesi uselezisebenzi ezinhlanu ababili abathungayo nabathathu abakhangisa leli bhizinisi emalokishini ukwanele moyo ngomunye wabathunga ezasekasi
ngibona kuyinto enhle ukuthi uyazi inhlonzo zani into esifana nokuthunga uma wenza like impahla kumele uconcentrate kuyo so ngibe nephepha ngiqale ngidizayini bese ngiyayibona into engidizayine ukuthi iyakwazi ukuyenza lento engifunayo
kanti-ke unokuthula ngwane ngomunye wabawuthanda kakhulu umceco wekasi swag lezasekhaya
ezasekasi brand ibrand engithanda kakhulu iy'mpahla zakhona zi-comfortable iy'mpahla zakhona ziyathengeka so nawe ngilandele hambe uthenga something for yourself so hamba sonke kasi sibe right
ayikho into angayithunyiwo uchuma uthunga ezomhleno amahovarosi ezemidlalo ezamaqembu aculayo ezabomama labobaba kanye nezemitshato
elakusasa lami isifiso sami besiwe sokuthi la overseas abantu bakwazi ukuyigqoka njengobana lapho e-Afrika sikwazi ukugqoka i-Nike labo-Adidas ababuya overseas why can't bona begqoke nale design ongumuntu omnyama lokuthi ngikwazi ukuthi emashop ma umuntu engena kibo Edgars engena kibo Woolworths akwazi ukungithola lami ngikhona ngikhompithe nabo-Adidas
yena-ke uthi ezakhe zilophawu lwenyawo lwenja kanye lethenisi lohlobo lwe-Allstar uthi-ke likhulu ithemba lokuthi leli bhizinisi lizathuthuka kakhulu ngoba eselekheli lebulenjini iwebsayithi nekhasi le-Facebook lapho abaningi ababona khona umsebenzi wakhe ungakhathalekile ukuthi bakuphi komhlaba ngelesibo 7 Johannesburg kule-South Africa ngingubenedict mhlaphoo